Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabi phansi lapha, kwathi siloduba sazuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti, kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikole, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa ese-Agribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lomlilo obika uqale emadabuka kusa ucatshengelwa ukuba ungabe ubangelwe izintambo zikagetsi kuthi le gasi ebigcinwe kwenye yezinje ziphekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru Bhadumgabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube lempahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
I think in terms of value, I think you can see ukuthi ngawungakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Melele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeda uqhubeke ethi lumlilo cajelwa ukuba uqale ngo-1 AM emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Nindazo yaphanapha kuma 2 AM what I was told is the fire had started around 1 AM.
Afike lapho ngo 2 AM izwe ukuba umlilo uqale ngo 1 AM. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuhumisa bese kuvule ungasasizi. Isitolo sami so lesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzache Madara yena othi isitolo esichileyo besile mpahla yakhe efika amadolazi inkulungwane ezine zamadola emelika $4,000.
No specialist than ama radio ma TV.
Ngenza okwama radio, ama TV, ama solar panels, ama gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama US dollar angaba yi 4000.
Umadara uqhubeke sithi kuzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisele abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana ne tangible information because inkonzo kwata lethi ku afford.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama gas tank kurestaurant engabi phansi lapha. Kwathi siloduba sazuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti, kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Amapolisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Phonyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulad Gwasira utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba labo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulaso amabhizimusi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebile zitolo ezilithumi kanye lamathebulu omkambo weflea market angamathumi phosi ayisithupha 57. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yonale inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayonale inyanga kazibandlela mhla ka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, umnumzana Obet Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyonale inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to be
ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisa basenelisa ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye le mali yokubhadala izikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe Basic Education Access Model BEAM okumele lukhangile abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Marginalized learners, the underprivileged learners, so schools are not going to be open.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo we-ATUZ eMatabeleland North njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho, imali esiyithola ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamateacher ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisemba iphelile, babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele izikolo, lalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangu khona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona eSt Patrick's i-school fees eli 888 per term, sikhwele from 160 sokufuze sitshaya ama-top up ama-728 point. Imali yangikhona iyavelanga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi, so kubuya lama-stationery okufuze besithenge That thing I'm chai quotation, I think I quotation yang kona yafia ubo 400 points. E stationary kuphela. Yeah. Kuzo wear my school uniform foot, yeah, if na kona lap. I'm nanjungum zalai. Uba red seal and gabi red to go down away.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni, kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otshekesha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucatshangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase battlefields lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uye wayire ingathi uye wayithinta kuconference isisegoromonti. Wakhela lo lama ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ingamashurugwi, kanti sokuyisigebenga ezezijenge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu balenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho kuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethwele amabhemba akukhulu ukuthi endaweni enje uthole amabhemba. Wawabona ngathi imayiningi okuthiwa nxa abantu yothi igolide ofana ithole ihambe lithole amabhemba. Kulesi sikhathi ngasengamapholisa alinyazwa abulawa abantu besekelelwa benjani, esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethwele ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa abo bantu babantu. Lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakho wabakhona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe, kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke?
Endaweni yevova ngiyakwazi kakhulu, endaweni yevova yeduze kweGwanda ngiyazi indaba yakhona.
Kuyethusa kangakanani khonokho?
Kuyethusa anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift langathesi kunjenje ngikumayiningi kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusumangala ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nambona ingani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sasukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela ayinjo ileyo ndawo bane sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi. So ngathi abaturiza abanye abantu upresident ukhulumile wathi phansi ngezinto ziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mina ngisho ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane bangabona laba abantu abahamba ngamakhumbi abayizigebe ngabethele amabhemba abakhulunywe babanjwe bacetshelwe emapholiseni babanjwe ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka, ngoba endani ekhoromboni intembi kwabo unazele ukuthi kunabanye abafike bachaya bathathele istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye walimala kabuhlungu.
Aloke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilamabhizimusi abomama labanye. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Afrika omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalwechacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa ese kulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awePollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngenkalakatha yento mpele engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha yefunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZANU-PF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete over from Mkhabe. Lo le MDC eyokuthwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa usenza okukaMkhabe times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Bese ukuthi ngapha uthwa uChamisa omutsha omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa esikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume waye ezitaradeni bamtshaya naye uChamisa abanje bamlimaze e-airport sambona amaphilisi negcwele ikhali. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisana njani lamanye amabandla asengaphansi kwePollard kumbe singakhulumisana njani leZANU-PF ngaphansi kogada lwabo, iZANU, uMnangagwa. So it's not going to be easy. Kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sifuna iZimbabwe ukuthi iphile. Lamhlanje silendubo ezinjengokuthi akulamanzi. Hathi ukuthi leadership izabe isama izanisizulu. Kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobani kulendlala abantu kathesi sikhuluma kunje balimile kodwa-ke sokuthile izikolo siyavula kathesi amasiza ahambe elinye ibanga ekungeke oliqambe so kuyadingakala-ke ukuthi i-leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa uPresident Thamisa uzazehlisa uMnangagwa uzazehlisa nxa kuyukuthi kumele bangene through polar nxa kuyukuthi we are going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda abahlale phansi bakhulumisane sibisa ama-churches not about ama-political parties kuphela elizweni kulama-church kulama-institutions anjengama-vendors kulama-institutions anjenge-civic society kulama-traditional leaders bonke laba bantu kulama-students bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-one sikhulume nezimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngile themba because ngiyakhulumisana lo-president through ama-structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane ukuthi izabe yindlela ngayiphi izabuya ngayiphi indlela izabe yindlela mtobani izabe ihamba ibiswe ngubani kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba mnumzana Ndlovu kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo uthini wena akho
usengezo angazi kumbuko weluse enkomeni kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kuliwa lengcwele kumbe kuliwa lomunye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumthalenta udingisisa ukuthi katena uthaa ngasiphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthaa ngenhloko wena uma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishile ekuqaleni siloku sinazo into esasizenza la izolo yena le nto elithalisa manje selifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshayile kwabulawa abantu bafike epointini where they just gave in and went bakhuluma nezanu yasibarecha-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi baphume yagena ne-MDC kamorgan tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukwenza manje kodwa-ke iplingazisanga ukuthi izanu vele ayisoze ihle yanegotiata and good faith so seyingena-ke manje nani seka-creative history ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yezimbabwe iqhubeke ibhanjwe umsila izanu-p f isithi jayiva caga umsila ngophambili so I think nje ibakamele i-one ukuthi lezilwane into entsha ezoyenza ukuthi izanu yethuke izibona ingasekho lapho ebime khona.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lomnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeWorld Food Program isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe njalo lohulumende esithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okunenge isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lekhona ukuthi indlala ibhahile lonyaka izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa ungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini kulabantu abahlala emakhotheji kulabantu abahlala emalokishini amayo ngeke wacabangela abantu bashutheka ukusha kuyinto eyinkinga kakhulu. So unyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abeke shiwa ukuthi abantu bayathola ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesi ngozi sibili esimenzakala zibangelwa yinjani.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olwe World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho ku-ground, abe-welfare program, abasebenza la nenhlanganiso ezithile ezijiyejiyeneyo siyababona beku-ground, abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ukuthi babekwazi ukuthi babakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti njalo thiwa njengenhlanganiso lapho sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, balelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze okuthile. Imizamo yonke yekusile lo hlupho lwelokho okuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanele sikulima lezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo lohulumende la uyazama kodwa ukuthi ibheze kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics kodwa-ke hhayi akufani lakuliya i-republic iyo kusase lomgabe laba abangani bayazama kodwa kuye abonto kune-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sisebelokho esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha kwemlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Ababalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithatha sidibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-half past 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.